Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 31 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuvele amacele amabili awebandla lesi-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu.
Bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Oye ngummeli weZengeza West edalele ePhalamende umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamanje.
UJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just Tina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just i-CCC.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla sebandla lezano PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030.
Leyo indaba ye-2019 rata bamiyazi ukuthi ivela ngaphi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona indiza isivuthiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuvele amacele amabili awebandla le-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu. Kulexuku elikhokhelwa ngababe ngabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lo nkosazana Lynette Karenyi Kore. Leli xuku lithi lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Ukuthi elinye lilabo umnumzana Promise Mkhwananzi, umnumzana Jameson Timba labanye abakuxuku elithiwa ngama Citizens National Assembly kumbe CNA. Umnumzana Chabangu yena elokhe khokhela icele lakhe elithiwa yi-interim committee. KoBulawayo izolo bekulexuku labasekeli abasakhulayo besithi bona bafuna umnumzana Nelson Chamisa aphenduke azoba ngumkhokheli wabo. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chiroza.
Uthi usungulwe ngubani? Hayi, lokho angisatholanga kibo, kodwa iningi khanya engingakutsho ukuthi imbangela ikuhlukuluzwa sokwenza amalunga e-Citizens Coalition for Change ngulo othwa nguSengezo ozenza yena unobhala jikelele webandla le-CCC. Nxa bona bekhuluma bathi khona umuntu lo usenza into eziningi ezingekho emthethweni, uhulumende evuma nje njalo, bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa kulokuthi basebenze ngaphansi kuka Sengezo Chabangu. Ye, ngithe ngizidlulela namhla emahofisini eGertrude Mthombeni maduzane endo 3rd Avenue lapha kuNtuduzi yathuna, ngabona kuna amayouth ontanga abe-CCC bebheja besithi bona sebetshile i-Citizens Coalition for Change. Bathi bona balandela umnumzana u-advocate Nelson Chamisa, njalo bathi kulezi insuku kagqoki impahla eziyelo sokuyinjwayele ukuthi behlale bembone egqoke zonezi eziluhlaza okwesibhakabhaka, njalo bathi sebelingisela yena, njalo bazaqhubeka belingisela yena ngoba bathanda yena, kabathandi ukuthi belandele uSengezo Chabangu ngoba bathi uletha umbusazwe olobandlululo olonketha ebechabe njalo ongananzi amalungelo abantu bonke abasemhlanganweni. Yikho engingakutsho, yikho engikufakazileyo namhlanje mfowethu.
Sizwa kuthiwa amahofisi ebandla athe vuka lamhlanje
atholakala ependiwe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Ukuhamba njani ngama office la njengoba sesizwe kuthiwa ngawe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzola?
Hayi, thina ngingathi ukuthi ulwazi sibili okwakathesi lufitshane, kodwa esikwaziyo ukuthi abantu ade bebhadala iofisi leyo bayazakala, abantu ade bebhadala amanzi, bebhadala ugetsi, abantu laba bayaziwa njalo. Awuzange ube labantu bakamonsura ababuye ofisini bezobhadala amanzi mbeni ugethe. So nxa kufunakala amabizo kusho ukuthi sengiyathatha ke isikhathi sami ukuthi ngihambe lapho okwathengwa khona indlu ngikhangele ukuthi ngekabani. Kodwa engikwazi kathesi ukuthi ababhadala amanzi, ababhadala ugethe abantu abayaziwayo, njalo bengabantu abasebenza lo mnumzane Advocate Nelson Jamisa.
Hello ke ngumnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisisi kwaBulawayo. Ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kunjalo nje sixoxe lo zithi ngumgcini ingcebo webandla lesisisi kuqhuku elisekela umnumzana Chabangu, umnumzana Mbuso Siso.
Leyo indaba ye-2019 structure baniyazi ukuthi ivela ngaphi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe, sebekhangelele ukuthi babuye bazokudla. Ikanti-ke thina hhayi besingakhangelelanga khonokho. Thina into kade sivele siyikhangelele ukuthi siqondise uThamisa ayekuphambanisile ngesikhathi e-impoza abantu abakwezinye izigaba emadebeleleni. Yikho
manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo, umkhokheli uyakhethwa nini njalo njani?
Umkhokheli njengoba kube yinto nje efike lathi singayikhangelelanga ukuthi uzakuba ngumuntu othi usetshiya ibandla. Kodwa-ke nxa esethile zabusenani, you cannot hold one at ransom ukuthi hayi ndoda kuya ngapha sizokhuluma. Of course kuyakhulunyiswana, but lingabona sokwehlule kufanele kube lani, kube le-way forward. Njalo leyo interim committee ekadevele isaziwa la ukuyazigandeleyo i-interim committee esuke ngesikhathi kusiba lama-recall, esuke ngesikhathi kusiba lama-double candidates. Laba asebebuye kathesi kasibazi ukuthi ngabani, ngabantu asebelande ukuzoganga, ukuzophambanisa into enhle ekade siyibumbile. Sa-appointa u-secretary general wethu uSengezo Cabangu njengoba umbonile beyiphethe kahle into le, yazi yakuba kubi. So kuthuthwe laba asebeziza ngokuthi bakuyona leyo committee baphinde bayakhetha abantu abathathu ukuthi bayekhulumela iparty. Engithi ngaya ku-constitution eyiyo esayifaka ku-minister of local government, ku-president of senate, e-parliament, lasezethu bayihambelani i-constitution leyo.
Ye, manje umkhokheli lizakhetha nini?
Izahlala i-interim standing committee lesinqumo njengoba kuyiyo that's the only authentic body ekhona kathesi. Leyo eyabe promise mkhwananzi sebengama-acting president asikwazi ukuthi uvelele ngakho, ngoba the only steering committee that formalized the party is the steering committee that I belong to and the steering committee that Chabangu belong to. And leyo congress oyibozayo iza kuba khona singahlala phansi, ngambiza uBarisengezo Chabangu izalandela i-constitution eyokuthi simbize sizohlala laye phansi silungise lokhu ekade kugobile. Angisho nalapho akade phambanise khona mhlawumbe uyemwe ngabanye abantu akade esesebenza nabo, esethiya laba eqale nabo leyo steering standing committee. Kodwa engakuthembisa khona ukuthi yebo le i-congress izakuba layo singahlala phansi. And njengoba sekulama-event nala sefikile ukuthi hayi president senjani usethile, sekuzamele sihlaleni phansi sidiscusse whether we are going to have electing president or sizakuba yona le i-standing committee, i-interim standing committee izakhontinua i-working committee. Lokho kuzahluzwa kulo mhlangano siyazise lo mphakathi.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Siso ozithi ngumgcini ingcebo webandla le-CCC kugqugu elisekela umnumzana Sengezo Chabangu. Oye ngummeli wezengeza West edalele ephalamende njalo elilunga lesi-CC umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamantshi. Umnumzana Sikhala ufunyanwe elecala lokutshotshozela uDlakela lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole njalo betheswa isigwebo sokupika okweminyaka emibili. Kodwa umantshi usuke wabeka isigwebo lesi eceleni izolo esithi uSikhala usehlale kwesikhathi eside evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngakho kumele akhululwe ndawonye loSithole. Kodwa ubaqwayise ukuthi akumelanga badale icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. USikhala uphuma ejele ibandla lakhe likhanya selidabukene phakathi kulandela ukukhalala komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa yena owazise ngeviki edlule ukuthi usephumile kubandla le-CCC. Untungamile Inkomo e-Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Into esijabulisayo namhla ukuthi uJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just ICC or abantu abe-opposition bonke. Siyabonga lathi ukuthi uJudge Law ubone kumele ukuthi aphume ejele.
USikhala uphuma ngesikhathi ibandla leno, ibandla lakhe le-CCC selidabukene phakathi. Ubona ngani kuza mphatha njani lokho?
Ukuthi sokulamacele ama-CCC and whatever. Uyabona into eyenzakalayo even in human history, ikuthi ma lingakwanisi ukukhipha the party that is ruling, kuyaba lokubona oku-different from different angles. Thina okwakathesi we just wait and see, ngoba sihlale diaspora sibona ukuthi kuzaba le association enjani. Ngoba siyakwazi ukuthi last week uBaba uChamisa was the president of CCC. Last week laye waphuma wadaye usezamile ngoba into le ingathi ayisingenwe izano everywhere. And then kwaba lokuphikisana lokukhulumelana, and then abanye bathi bafuna ukwenza something different, abanye bafuna ukuya ngenye indlela. So hayi, it is political maturity yokuthi layo i-time iyatshintsha a lot of things. So after the dust settles, i-opposition siyabe silokhu sikhona ukuthi sikhiphe yona le izano PF engathwa ibambelela iZimbabwe yonke a free and a fair way of living. So hayi, singazikhathazi okuningi because siyakwazi ukuthi even in families kuyaba lama disagreements, abanye babona ukuthi bahamba so, abanye bahamba so, but at the end of the day the one goal is to remove ZANU PF. Asikwakukhohlwa lokho, but sizalungisana and then everything will be okay.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai, ilunga lebandla le-CCC, obexoxa lo Ntungamile Inkomo we-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele-Melika. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Moati oyisiphathamandla njalo sebandla lezanu PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030 ngoba uhlelo lwemathebhelele Zambezi Water Project solusemaphethelweni. Ubekhuluma amazwi la kuthange embuthanweni wokukhankasela umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF oncintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Jabalala edalele ephalamende ngomgqibelo ozayo. Kodwa umsekeli kasodolobho wakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ithemba labo likuhlelo lokwakhiwa kwedamu le-insiza njalo kule nkampani esivumile ukwenza lokhu kuhlelo oluzathatha umnyaka owodwa kuphela. Utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi bazibonela ngawabo amehlo ukuthi uhlelo lwemathebhelele Zambezi Water Project aluphuthi lamuhla.
Ngomnyaka ophelileyo singamakhansela koBulawayo sahamba safika eGwayishangane sabona kodwa ke sithi thina nje idolobha lakobulawayo long term ngesilungu long term plan ya ukuletha amanzi kobulawayo so short term kumbe medium term hachi long term ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70% so kusele ukuthi baqedise i 30% bese kusenziwa ke ipipeline ezasuka ke eGwayishangane ibuye izofika kobulawayo sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi low lying ukuthi indawo ephansi ukuthi nxa manje sedonswa sebuya kobulawayo kuqansile kuzadingakala njalo le new pumping system sithi thina ke hatsho kwaka testing kalisoze lusiphangisele alisoze ke lusolve ama problems esilawo ngokuswelakala kwamanzi kobulawayo yikho ke sesithese sithole o private investor abafuna ukusakhela idamu le gas block ensiza savumelana labo ukuthi hatsho nje idolobho sizathenga amanzi enu yakhanini lelo damu sibona ngani lelo damu ke yilo i short term plan yokuletha amanzi kobulawayo ngoba likhangelele ukwakhiwa phakathi kwenyanga ezingu 18 kusiya kwenyanga ezingamathumi amathathu 30 months so mbonani luhlelo luseduze ukuthi luphele kodwa ke hayi kwaishangani siyayamukela kodwa nje idolobho siyakwazi ukuthi izasathi isikhathi ukuze sithole lawo manzi
sabona njalo kugejelwa izibhorane edolobheni lakobulawayo zingaletha ubovelo yini kuhlupho lwamanzi ngoba sathi sixoxa nebandla lezana uPF lathi lokho likwenzela ukuthi ngoba iCouncil sehluleka ukulethela abantu amanzi eneleyo
ye uhulumende akumelanga sole iCouncil athi ehluleka ukunika izakhamizi zakobulawayo amanzi ngoba ngomthetho wakhe uhulumende uthi ikampani ezinwa yiyo elomlandu wokunika abantu amanzi ikanti ikhansilo kwayo yikuthi lawo manzi nxa eselethwe izinwa yona isiwangenisa ezindlini zabantu yikho ke izinwa kayikalethi-ke amanzi kobulawayo yikho akumelanga-ke kusolwe ikhansili kube umlando wekhansili ukuthi indawo izakhamizi zingela manzi ngoba umthetho uthi zinwa yiyo kumele inike izakhamizi yamanzi ikanti indaba yamabholu sikubiza-ke sithi thina yi-non-revenue water asomanzi abhadalwayo izakhamizi zibhadala ukhansel yikho asikhuthazi-ke ukuthi kube la ma-bowls amaningi edolobheni sikhuthaza ukuthi abantu bathole amanzi ezimpompini yikho sikhuluma ngokuthi-ke sifuna kugejwe idamu yikho sesivumelane le khampani-ke efuna ukugebha-ke idamu le-glass block ukuthi kube la manzi amaningi kobulawayo amanzi ebholu ngaphandle kokuthi i-non-revenue water angamanzi esingeke sinike igaranti nje edolobho lakobulawayo ukuthi ahlanzeke okungakanani singazi lapho ayabegejwe khona ukuthi phansi imithambo yayo kambe ikume njani kuhlanzekile na
alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-studio 7 manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Yeah, isizwile laphana lisithumbe ukuthi Studio 7 inhlelo zakhe zekuseni zizavalwa. Ngokubona kwami ngibona kuqakathekile ukubana mazivalwe inhlelo zakhe zekuseni. Even lanxa kungakusenziwa oke kusenziwa ntambama abantu laba bathola ithuba lokubana bakhulume imibono yabo. Khanya kuqakatheke kakhulu konke ngakade lingakubisela ukuthi abantu bakhulume imibono yabo lokungani kuqakatheke kakhulu kungaba into enhle kakhulu si
Mr. Chris Gandhi at Studio 7 okhulumayo kwindaba ezinjemayo bengifuna ukukhuluma ngohlelo lolwana olulungu olumenyezelweyo olokuthi umnangagwa ufuna ukukhulumisana izinduna angisatholanga isikhathi izolo kodwa elami lithi izinduna zingakhohlwa ukuthi lazo zafelwa ngabantu ngesikhathi sebhukurawundi njalo induna akulanduna kungalamuntu kumele babone ukuthi bona ayisibo bodwa abalobuchopho obungcono kulobabanye kufanele bananzele ukuthi abantu bayahlukunyezwa yenalo umuntu obabizayo ukuthi akhulumisane labo esikhathi sebhukurawundi kufanele lijele umnanga kwanti umuntu obulalayo usejele kanti yena waye bangamfaka ejele number 2 kumele izinduna zicabangele abantu bazo ukuthi usiko lwakithi lwesindebeleni luhamba njani olwesintu ebantwini ngoba bangasebenzisa ukuthi bona bazinduna ngoba bazinduna sokumele bakhulume abakufuna ebantwini kumele bakhulume okufunwa ngabantu ngoba abantu bezwa ubuhlungu ngesikhathi esiground ukuthi bayisobo labangani so kunje so thina sizintanda njengamhlanje asilamba amasilaba wasilaye ipani nxa kamnangagwa kathi umnangagwa wayindula zingamtsheli straight ukuthi no ndoda wena waphazamisa sona so ngoba inkinga ekhona la izindula azisasebenzisi usiko olwakithi sezisebenzisa umthetho wegovernment kamnangagwa enguye futhi umbulali lake lambola ngaphi umuntu obulala abantu ecede lapho ade hayi nyelisele uzane ngapha sokhulumisana ukuthi abantu abangibabulile njani ninikeza imali akuvumi khonokuyani umbulali ngomthetho uvele uhanjiswe ejele ayojeziswa umnangagwa kahle kahle eqinisweni ngifuna ukukhulumela ukuthi lezi nduna ezimsupportayo ziyizonde namhlanje umnangagwa eqinisweni vele akufanelanga abe nguprezidenti lokhuyani ukuba nguprezidenti kwakhe ucathele amacala egugrawund kuphela daswayi libona imithetho ayifaka yimithetho ehlukumeza abantu akayekele ukuhlukumeza abantu avume ukuthi abantu bakhulumele ilungelo labo kodwa okusalayo ukuthi ungakhulumela ilungelo labantu these days uyabotshwa ngoba ukhuluma iqiniso ilungelo labantu
siyabezwa labo president bakuleli lizwe abazifaka kubu president abazingenisa abathatha amandla ngodlame namhlanje bazibiza ngo president mabethu bafuna ukuthula lokho thina bakufunayo asikuboni ngoba kuyibona abantu abasihlukumezayo kakhulu kodwa bajike bathi bafuna ukuthula ezweni so thina sesithuliswa nje ngenye indlela esingayiunderstandiyo ma sikhuluma amaqiniso or sikhuluma amalungelo ethu bathi sinodlame asikuboni konke khona lokho thina okwenzakalayo and ukuthula lokho akungekeze kuze kusebenze basezizilima kakhulu basihlukumeze baqede basithulise bathi hayi sifuna ukuthula thulane lingahlukumezana kanti bona kungani bona bangavele babona iplani ukuthi bona bachantsha isystem yonke yelizwe ngoba vele singaphansi kwencindezelo yethu ma singathi sivusa amakhanda bathi asithuleni singabangudlame so akusiyo into esiyikhangeleyo thina singabantu bendawo ukuthula lokhu abakudingayo angeke kube khona futhi akunadlame umuntu wenza udlame njengabo yibo abadala udlame kuqala base babona ngathi sesiphakamisa amakhanda siyabaphendula bathi thina sinodlame udlame lukho kuleli lizwe udlame oludalwe yibo sesinyaka eminingi kangaka benza udlame baqeda basithulise ngenkani so akusona izilima nathi ukuthula siyakudinga kodwa sifuna amalungelo ethu sifuna nozimele wethu kuleli lizwe
Studio 7 hawu saze sikajabula lathi singumthwakazi wathi sisazi ukuzwakala kwele Melika lathi sikhuluma okanje ke kudala besingazwakali bekuzwakala bona laba abavela khona ngale ndaweni leyana yodwa besaziwa ukuthi bakumele bakhulume bezwakala emaradiweni nathi sesikwazi ukuzwakala singumthwakazi heyi sibonge kakhulu iindaba zenu esinikeza zona ezimnandi noma nje kodwa zingamnandi zonke heyi ningene phezu kodawulo kwababa usikhala hayi ubaba usijabula kwababa usikhala lubuhlungu kakhulu yazi umnangagwa wayi gcina ubaba usikhala ejele so mna into engiyibona umbono wami umnangagwa uyazi ukuthi ubaba usikhala unempande zakhe azaziyo ezikamnangagwa ukuthi yiziphi ezimpande zakhe ezinkulu othi ma engamkhupha ejele uzoziquphuna iimpande zakhe umnangagwa lezo two njalo umnangagwa naye uyamazi ubaba usikhala ukuthi yena udangerous kanjani ngoba nje bebesebenza nje kwezombusazo nje long back nje besondelene khona ngale kuzuthi uyazi kule information enenge umnangagwa ayaziyo ngoba usikhala ukuthi how dangerous is he ma engamkhupha laphana ejele ijongo zikamakepe selilikhumaka ngumdludli siyabonga
sanibona sisisebe sanibona abasakazi bami abasithokazi omuhle esitudio 7 how sasenda amarekhodi naw ngavuli nje nawaziba ngoba sikhuluma ngezanopil izanopil sathi lutho nje bathi ngamasimba nje kuphela bashaya abantu ba-accuse abantu yokhe into yabo nje ngegana sikuphila lokhu asikuphila especially umnangagwa nalabo lokhu ngalogawula bakhe isintsha zabantu lezi abafuna ukusiswa lezinta le abantu igazi labantu kumele liyavuka and basazona bazoba sesihogweni
lingene istudio 7 lingene nabalaleli hayi bakithi ngithanda nje ukuthi ngihlale edabeni ngibonge kakhulu ubaba washibengibe ngibonge kakhulu ubaba uthenda ebithi ngokungahlanganisi lensila ngokungahlanganisi le doti labantu abenza into abangayaziyo ukuthi benzani ositokswit labo ubaba labo amakhadi amakhulu opitbull face ngiyaphangwa phenyushunyushu khopho baba babenzayo ukuba lobusele abantu abazicabangela bodwa ubuselfish thathi imali bifake esikhwameni zabo kodwa ukuthi iZimbabwe yafa ufuna ukusebenza thina amandebele ngobula babo siyabonga bakitsho ngokuthi liyale nabadalali babili ukuthi alingeni udoti lokuto zabantwana amadliwayo hayi mhlawumbe uyibe khona inkokheli esindebele mhlawumbe izobuya ku-MRP vele njengoba sisomphakazi thina ngoba vele thina sisomphakazi wethu asinani nani ndinawo kodwa nje into esingayifuniyo ukuthi linoba uphutibhulu lizenze ngathi hlakaniphile uphitibhulu uthabanga salanikele lephateni ngisitsheleke likhumbuze nala abangani beni labo osiguqu ukuthi abake beyekele indaba yabo yokuba lokhu behluphana noshamisa bethu ushamisa kwamele abushe ngemali yase-amerika yidlayo ini yeyi bona badla imali zasechina lezeli zihlayo shabango njengoba selanona selilezihlathi nemikhaba nemali yelokuleyichina elidlayo litshontshisa amavoti likhetsha amakhosi lisenza zonke izinto elizenzayo shabango hhayi-ke leyo mali leyo iyafana naleli idlayo lina kukhona imali futhi yashikulunywa ngo-former president Mugabe ukuthi yadliwa ayikwazi ukuthi ayakuphi aqale kubuzwe yona andibana kuzobuzwa le kashamisa futhi ushamisa leyo right ayihle ngoba lina echina laphiwa ama-sanction naphi imali danko ehlala injalo
Studio 7 ngingelele ku-studio 7 ya isinqumo esithethwe ngushamisa sihle kakhulu futhi athiye into ezilombangazo phakathi ezilothabango uthabango lo udlale ezanu kahle kahle wathengwa uthabango ethengele ukuthi isizwe zezimbabwe sihlupheke njengamanje isizwe zezimbabwe egoli siyatshiswa imihla nemihla kungekho sizathu uthabango waze wasihluphekisa ezimbabwe uthabango akuthi libambe lingathoni uthabango
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalalele hayi siyabezothabango uma bekhuluma labophugeni uyekela uwatchman ncebethi ngamandlwa nto zabantwana uqinisile vele uma bekhuluma uyezwa la ukuthi bayadlala sibenza amafanisi kuma nje baba besithi benza amafanisi beyala lehle sikachamisa bayakwazi ngoba babi uphugeni imlomo ibomvu uthabango vele uwonyeni ubani abangamfaka vele olayithayo so ifesi liyana nje besaba ukukhuluma iqiniso ukuthi hayi undoda muhle lo yikho simfuna la sebefuna ukwenza amafanisi bethi hey nganti ngupresident wephathi ekabantu khathesi kunje le mlandelayo besithi wabalekela iphathi wabalekela lathi MDC half labuya lathi week selinika phethi ikhokhela nani selisehlule ukuthi liqambe izikhundla futhi lokhu ukuthi lithe harare kulabantu abafuna ijoyina iliqamba amanga abantu labana bathithi ingalithiye li-3PC kakubuyelwe ku-3PC abangeke bevume ukuthi uthaba ngathatha i-3PC bazivulele abathiwa ukuthi bajoyine uthabango lawo ke elwazileyo ngamanga liyathanda ukulalela i-propaganda liyisebenzise akulabantu beharare abalandela uthabango abantu beharare abahlanye phela lasawabona ivini lemathapheleleni uthabango vele labantu alaba bagcwalisa amahawuzi lo muntu othiwona elandela uthabango ekhangelele ukuthi kule-future kuthabango ngumuntu odlala ngesikhathi lo monzo wenziwa la kanje kodwa kwaphelela emoyeni kade sebefuna imali ze-3PC ngoba bangabayanga alike lihlukane le mali ze-3PC that's how ubhudilwana wakhipha i-3 million esithi ngebhulethi khaya ukutshela isihlambe ezinzima wona Thabanga uright ubhudilwana wakwenza kubumama kho imali yemalayini alike lifunde ukuzisebenzela alike likhuluma into ezilengqondo ku-studio 7 lihlukane lo-Chamisa uChamisa akalandaba lani uChamisa uthandwa yithi futhi alingeke lize khiphe inhliziyo zethu ku-Chamisa lingaze liye ekhothi lingawina ibizo but inhliziyo zethu likhohlwe akula bantu abalandela uThabanga abantu balandela uChamisa and sithi phambili ngayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +12024650318
izi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni sukusela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-studio 7 eye-voice of america
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela njengokutsho kwami isikhathi lokuthi siliphe ukuthi bekulani asisavumi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuyabulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.